Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2022 igama ngwentungameli Nkomo ezihamba phambili umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi aphathelane lokutshalwa kwezimali emhlanganweni weWorld Economic Forum namuhla abanye besithi udlalisa isikhathi. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. ELeChina lithi eleMelika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuvikela eleTaiwan ngezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokuhuga abatshali bezimali eDavos kweleSwitzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum. Umnangagwa usemhlanganweni lo lequla labaphathintambo abagoqela owezemali umnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani lenhlelo zokuthengiselana unkosikazi sekayinzenza kanye lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava. Njengasemihlanganweni edluleyo umnangagwa uzacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kababone ephumelela ngoba kukunengi okuxotsha abatshali besimali okumele kulungiswe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
EDavos engahamba sibili umnangagwa kodwa into esikwaziyo ukuthi izithembiso zakhe vele gazilampumela. Njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalo uthe ezandeni engajimbanga ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoze ayenze. Nxa esikhangele uzibonela ontelecha bakhe abamele babambe ilitshe mbeni bebambe idwala okungapheliyo. Phela lapho intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga. I-investment le abayichoyo bonomnangagwa into vele eyabangani. Ukuthi nxa ehlangana labantu abavela ngaphandle kwelizwe ngobhururu bakhe umnangagwa sesileminyaka emine silokhu sikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo akula lutho vele esesike salubona olungasiza abantu belizwe. Njalo into esikhona yikuthi lapha ayekhona amazwe amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama-elections ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair. Njalo iZEC yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi iZEC kayenelisi ukuthi iphathise ama-election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos le hayi vele siyazi ukuthi vele uzabuyele ngisizanda akula kujimba ozaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe kuyini okumele kwenziwe ngohulumende?
Okokuqala, uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili, imali yelizwe kayimelanga ilulazwe ngendlela eyenza ukuthi osomabhizimusi balahlekelwe yinotho. Okwesithathu, ukuntshontsha lobugebengu buyaphambanisa kwenza ukuthi uhulumende angathembakali.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana belief kaule
kona ngale uyabe siya okutwa ikumaketha ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizimisi ukuthi Zimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investor kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise nelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezu komsebenzi njobe khona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade hamba ubehambe kuchumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngakho ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi kabuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokonoko belandele abanye sikubonile lokhu kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokubo Russia ngale amazwe onke lanathi waboda ukuthi ngawanjalo wezokuphendula amaqula amanye ebuya sedinga ukuthi lawo azoinvesta khona ekhaya yiko okwenzakalayo andileqinisa ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakhe.
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhugaba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe.
Abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela kube yithi abantu beopposition abathi bona umongameli uhlale buye phethizane hayi ngisizandla isoqiniso le sikubonile khona konke lama investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe athiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe waboda kwezinye emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo-investa lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngeleqiniso lakathesi uzabuye ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hhayi buyanini eZimbabwe lizo-investa.
Umnumzana belief kaule ingowebandla lezano PF. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto emgwaqweni weVictoria Falls. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi phose amathathu 29. Sixoxele sakhamuzi selupane eJocholo umnumzana Mandla enkosi siwela.
Indaba enkulu isidilikile ubaba uChief Vusa Mabhikwa ngizamkhumbula ngezinto eziningi ikakhulu thina abantu abakhubazekileyo. Uhlale lamphansi ngelinye ilanga embuza ukuthi sibangaki esigaveni wanika umlando ukuthi ngiyenze i-database ngama-words sayenza efisa ukuthi ke asinike umhlabathi ukuthi sihlale sibe le mizi sibe izakhamizi kulaba abayenelisa. Ngikhuluma nje ngilomuzi ngemva kwe-Jotshilo Clinic engawuphiwa nguye encedisana lo sebhuku omkhulu engiduzane laye ubaba uFuyani lo baba osihlahla ubaba uJubane. Kuyinto enhle eyenziwe yinduna esikhotheme. Ngizwa ubuhlungu enhliziyweni yami kodwa kungasenani ngithanda ukuthi ngiyitsho kumthwakazi kuZulu kandaba ukuthi induna yethu ayikhothamanga ngoba izenzo zayo zizahlala zikhona. Sizahlala simkhumbula ayisimngedwa othole uncedo banengabi abantu abasizakele bengumuntu wabantu engumuntu kade lesizotha engumuntu kade elothando elesise nxa ukhuluma laye. Ye abaningi babembone engani ngumfana omncane ngeminyaka kodwa ke umdala ngoba isikhundla asithweleyo ngiyasisaba lokusiqamba. Hayi bo lala kahle ndlangamandla asemandleni.
Uyacho siwela ukuthi ngokuzalwa uMabhikwa ube ngumfana osakhulayo kodwa ngemisebenzi ube ngumuntu ube induna yabantu induna eqotho. Yiphe eminye imisebenzi yakhe ekufakazayo lokho ebimenza abe ngumuntu esingathi umachua lanxa nje bengosakhulayo.
Abantu jikelele makhaza bebengakhononi ngendlela kade senza ngayo. Ebengumuntu nje okwade ukuthi nxa ukhuluma laye akhulume ngelizwi lokuzehlisa, ebengaziphakamisi. Hhayi, sangikhumbuli abantu bekhononi ukuthi induna iyaziphakamisa. Hhayi bo, ebengumuntu nje akade ezwisisa abantu. Ungambiza uhlale laye phansi, ebenanzelela ngesizotha esihle ukuthi ukhuluma labantu bakhe. Njalo ekuphatheni amacala, nxa kade kulolutho olungani liyamphica, ebekholwa ukuthi inyathi buzwa kwabaphambili. Bebekhona kade bemcebisa nxa ebona engani kungangale kwangikhona, ebedinga abanye abantu ababe semaceleni ababonayo ukuthi bangamadoda alemqondo ekhaliphile. Yikho ngilokhu ngisithi hayi ebeyinduna yabantu, ikakhulu ebantwini abaphila lobugoga, ngoba yibo abantu abakhangelelwa phansi lezintandane, ebelesandla sokubadingela ke uncedo. Kunje thina abantu abagogekile sile cooperative sizama ukuthi siyakhe ke isitolo lapho esizabe sizama ukuthengisa khona. Nguye kade ke esifakile engakhangelelile ukuthi uvela kuliphi ibandla, besithi sihlanga nabezano triple C lo ngiphuma kuye esigabeni sakhe, ebekhuluma ngomkhankaso wokumanyana owawuvele ufunwa ngomkhulu bakhe omzilikazi lenkosi yohlanga uLobhengule.
Umnumzana Mandla enkosi Siwela isakhamuzi seJotsholo eLupane, njalo ungumbalisi. Kusenjalo kulabantu abane ababhubhele engozini yomgwaqo izolo kulandela ukunqikilana kwamabhasi ezubqo amabili duzane leChinoyi. Amapolisa athi kulimale njalo abantu abangamashumi phosi ayisikhombisa 67. Umhlangano oqoqwe nguhulumende ngenjongo yokugqugquzela ukuthi eZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezibiza amamiliyoni emelika angamakhulu ayisithupha 600 million ungena kusuku lwesibili namuhla. Umhlangano lo uqale izolo njalo uqhutshelwa eWange National Park. Ungena iziphathamandla zenhlanganiso ezitshiyeneyo lezamazwe afana leChina leJapan, inhlanganiso yeConvention on International Trade in Endangered Species ithi ukuthengiswa kwempondo lezi akumelanga kuvunyelwe ngoba kulakho ukwenza indlovu zizingelwe ngamandla ngokungekho emthethweni. Sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dube Kospanda.
Okwakuqala wathi ngikhulume njengomuntu ovela esigabeni esilendlovu eziningi. Ngikhule emasimini sivikana sixotshana lendlovu mihlala ngemihla. Ukuthi indlovu ziyasiphambanisela ngenxa yokubana seziziningi kakhulu kwedlula lezo kumele zibe khona kuma national parks, especially ebantwini bakithi abemathebeleni North abagonjozelezelwe ngama national park. Mbona ngani yinto enhle, kodwa udubo yikuthi thina esiyithe sihlutshwa sidutshwa zindlovu nxa kuthiwa khona kazithengisa impondo zazo siyabe singekho njalo kasikutshelwa. Nxa bezithengisile laba abazithengisayo asikwazi ukuthi lezi mali zakhona ziyanga. Kudala kwaye kwaba le campfire kuthiwa khona abantu bezi ebezinakakela inyamazana zabo. Ungaya kithi ngale Binga silendawo kuthiwa banyamambibesu okutsho ukuthi inyamazana ngezethu. Ukuba ngezethu ziba ngezethu nxa kuthiwa khona singazizingeli singazibulali, kodwa nxa sisidla emasimini ethu azibi ngezethu. Ngoba okwenzakalayo ngazo lezo ezinyamazana akakwaziwa ngomunye umuntu. Khathesi bahlangene efolosi khona ngalo ungazibuza ukuthi ngobani abahlangene efolosi uzamangala ukuthi ngabobani. Abayibo abantu befolosi abadlelwa amasimu lezilimo zabo zindlovu awusoze ubathole kulawo ma-meeting. Uyathola kulabantu abavela somewhere lapho kungelala nyamazana la ngempala nje ingekho.
Uhulumende uthi indlovu seziziningi kakhulu eZimbabwe ngakho kumele zibulawe zithengiswe. Kodwa abenhlanganiso ye-Convention on International Trade in Endangered Species bathi akumelanga zibulawe lezi nyamazana. Njengabantu abahlala lazo, abaphila lazo indlovu khona ngapho, lifuna zenziweni?
Indlovu nkomo ukuba ziningi seziziningi kakhulu. Ungahambela endaweni ezinjengabocholocho, uhambe endaweni ezinjengabolupane, ungene endaweni ezinjengabobubi le ngxenye yomguza, uhambe wangefolosi, edethi, ebhinga. Indawo zonke zonalizo zigcwele indlovu. Indlovu seziziningi ukuthi ziyethusela abantu ukuthi abantu bangagcina besesaba ukuthi behlale emakhaya abo ngenxa yobuningi bendlovu. But iproblem esilayo ukuthi khona abayibo abakhuluma ukuthi indlovu ziningi kakhulu ngazibulawe zithengiswe, lalabo abakhuluma ngokuthi hayi zingabulawa zingathengiswa, bonke kabakho lapho okuhlala khona indlovu lezo. And thina abayibo abantu abahlezi lapho kule ndlovu zakhona akabasi-involve kuma-decisions abo. We are not there. Bazenzela bodwa, bacabangela bodwa, bekubala emabhukwini ukuthi hayi lokhu yikho kufuze kwenzakale ngoba indlovu zisihlupha. So ukuthi zihlupha njani sibisibile kabakwazi. So engikubonayo mina ukuthi i-scientists kanye lohulumende bonke nxa befuna ukuthola engakuthi i-solution phakathi na kweproblem leyo, kabavumele ukuthi abantu abayibo aba-affected ngalezo ndlovu nxa kusibala le mihlangano ebakhona babe yibo abayahamba befike bebatshele ama-experiences abo ngendlovu. Hatshi lokhu abakwenzayo ukuthi bahamba bebuthana besuke emahoteleni besiye emahoteleni besuke endaweni ezingelala ndlovu le ezingelala mvundla behambe behlangane emahoteleni bethi bazokhuluma ngendlovu bona bengakwazi ukuthi indlovu zihlupha njani. Ambona ukuthi kungaphumelela khonokho.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBhinga North ePhalamende njalo ngowebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi umdlali weZimbabwe odlalela iqembu leSuperSport United kwele South Africa uGuda Kwashe Mahatshi ulakho ukubotshelwa icala lokutshaya owayengumkakhe lokutshisa umntwanakhe. Inkundla inye ithi umsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uze wakhululwa inkantolo izolo ngema yesibambiso ibail ubotshelwe amacala enkohlakalo. Ichronicle ithi umsebenzi wokuvuselela umuzi we-Old Bulawayo wona owawuyisigodlo senkosi uLobhengula usuqalisile. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 livuka njani lonke nje abasakazi bethu abahleka ngake sibathandayo abasenzela esikufisayo abalandela isifiso zikaZulu. Ngiyalibingelela lonke ekuseni enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhona ehlelweni kazange ngisale phandle. Ngicela li audio idluliswe le ngakungenzeka. Ngizama ukucebisa abanye bami la kulabanye bethu esilabo la manje embone ngani kulokunye okungakuzwisiyo bayalahlekelwa kakhulu. Into eyenzama ukuthi ngitsho ukuthi asilwisi muntu ngomhlobo. Ibala esingani siyalicothi ngani balikhipha ngani siyacothi ngani bakhipha ibala lokuthi ishona iNdebele. Kabayekele wona lawo mabala ngoba ungananzeli leZimbabwe la kulwiswana imihlobo emibili kuphela ishona leNdebele. Sile mhlobo emine ngamaVenda lamaXhosa lamaTonga labo bonke amaNambia kakulwa kulwiswana ishona leNdebele. Sicela kufe ngayouthiwa kuya ngami ngoba akusoze kutshintshi even yona le ndaba yokusikhuluma ngayo eGugground ivela isoze itshintshi. Kasivoteleni Triple C ngemva kokuyivotela isikuhulumende bese sihambisa isikhalayo sethu ukuthi bantu sawonakalelwa ngezizathu ezinje 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 sesibona kumbiza yenza njani lobi ngehluleka ngoba layo yayingekho ayikwazi.
Asibingelele bakithi ku Studio 7. Ngiyabingelela basakazi be Studio 7. Mina engikhulumayo ngingumama wemakhorokhoro endaweni yaseplumtree. Lami ngilesikhalazo bakithi ngobaba wethu lo, upresidenti wethu lo ohlukumeza kangaka. Sihlukumezekile eZimbabwe bakithi ngendlala, asidli lutho, kodwa isimanga ubaba wekhaya ingathi ethiye abantwana belambile uma ngoyedlalela ezifo. Yena athatha iqula lakhe egada efromathina esithi uyadinga uncedo. Abantu abatshala imali eZimbabwe bayitshalela bani? Eyitshalela yena ukuthi agade efromathina njalo eZimbabwe ngapha khithi emathepheleleni kobulawayo. Akusela iveni ifemu iveni ini kukhona kwavalwa konke kwaya khona le eHarare. So lapha isikhalazo sethu siso senesokuthi sibulawa indlala. Okwesibili, amateacher ahlupheka, amateacher kaholi lutho, amateacher agada ezofundisa abantu bethu izinto ezingekhoyo, egada ele stress esiphuma endlini thi abantu bakhe bengadlanga lutho, eboleka imali yokugada ezofundisa abantu bethu elambile ele stress. Yini into uteacher zayifundisa umntana wakho elambile? Asibasola amateacher lawa ngoba abalanto abayidlayo.
Yee, sanibona ku Studio 7. Yazi mina inkinga la ngithola inamba ze Studio 7 akazeze WhatsApp group or eze WhatsApp call or eze WhatsApp what I don't know, but ngiyafisa sometimes ukuba ingxenye yohlelo and angazi ukuthi ngiconnectana kanjani ne Studio 7 because i-channel yangiyazi ukuthi itholakala kuphi. Angazi oro cause ngimuntu onesatellite dish ngise-Johannesburg okokusebenza ekhaya ngibuya etholotho isibongo umdluli. So kukhona yini WhatsApp group ekhona mhlawumbeni or makuukuthi udinga ukuphawula mhlawumbe ufaka nje individual enambeni ye-Studio 7 na?
Sanibonani bantu bakithi, njani ngezindawo. Siyezwa uma bethu umnankagu ye-Switzerland. Kodwa kweZimbabwe phela vele ngeqiniso umnankagwa laba badlala ngesikhathi sabo, and uyibona bakwazi kamhlophe ukuthi vele akula muntu ongabezo-investa lapha. Umuntu lengqondo eziphelileyo angeke abezo-investela izweni ifana neZimbabwe. Buka nje manje ireti ebhondi lakhona ikhuphuka everyday ibhondi yakhona likhuphuka suku zonke. Akula kuthi liyahlala loba 2 days uma uvuka uzokuthi hayi ikhuphukile. Uye kwezana impela umnankagwa, akodwa sisengwa ngothandiwe ukuthi akula uprezidenti afana lo mnankagwa ama-empty head, umuntu oyaziwayo vethi ikhanda ligcwele amanzi, umuntu ongalasizo, ungcono ngoba udla kahle imali yabantwana beZimbabwe abahluphekayo yiwo ayijabulelayo kuyihle. Kambe sulokhu wazula wahlala emoyeni, akaqalanga ukuhlala emoyeni lo muntu manje, kudala ehlala emoyeni phezulu. Lelo langingeni kuntu angupresidenti lo wahle waqala ukuhlala emoyeni, wabuya lani elizweni, kwatshintshani elizweni? Into eyatshintsha elizweni lakithi yini ngaphandle kokuthi umnotho usadalale lokutshona siyaphansi? And namanje akula tshintsho still kulokugudeka kusiba wesi.
Ngibingelele Studio 7 kini lonke basakazi abalaleli endawo ngezindawo amagumbi mane wonke omhlaba. Bakithi indaba yakithi yaseZimbabwe ma singabanga imvumba sahlangana kuyohlala kunjalo. Singaba lengqondo ukuthi omunye lo munye uzaba lephathi akazivotela kwine yedwa, ayikho into engayenzeka, akekho ongawina, kuyahlala kunjalo sikhale until sesife kanye lezizukulwane zethu. Kodwa-ke ma singahlangana sibe into eyi-1 singakwazi ukuthi sinqobe. Ngikusho lokho ngibheke ngo-1994 uma uqala ukuvota lapha eMzantsi Afrika. Wonke la maphathi esiwabona namhla esekhona ayengaphansi kwe-ANC abambisana avota akhipha amabhulu. Kodwa thina singaba lokudoselana ukuthi wena umhlobane wena umhlobane asingeke siwine. Ngiyabonga kuleyo ndawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulamazwe angamachumi amabili asethumela izikhali kwele Ukraine ezizasetshenziswa ngamabutho akulelo lizwe ukulwisana lele Russia. Umsakazo munye uthi njalo uZulu odudulwe yimpi kwele Ethiopia uthi akala sifiso sokubuyela lapho abehlala khona ngoba imizi isitshabalele. Singene kudaba lweMelika. Ele China lithi iMelika kumele ichiyane lokudlala ngomlilo kulandela amazwi kaMongameli Joe Biden awukuthi ilizwe lakhe lizangenela ngezikhali livikele ele Taiwan alubana lithe lahlaselwa yiChina. Ele China lithi ele Taiwan yisihlenge salo. Kodwa iTaiwan ithi ililizwe elizimeleyo. Abezindaba abe-AFP babika ukubana isiphathamandla sogatsha lwe-Chinese State Council kwele Taiwan sixwayise leMelika ukuthi litshiyane lokungenela endabeni zalo leTaiwan. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerika ingasebenzisa isikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sikubona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerika ibidlala the outside approach ngoba besesaba ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerika ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebeqalisa ukushaya iRussia in very critical areas.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine. Sicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje.
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have capabilities in military that Ukraine did not have. They have technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades. So konke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ekhuluma lokho ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iliqiniso. Ukuthi amazwe la angashayana in Taiwan sokusetshenziswa i-nuclear weapon ngiyakubona ngoba kathesi sibona ukuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma yethuselana uhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe esithi uzabe khona eTaiwan hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi yikho abakujwayele lokhu and bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokutshalwa kwezimali emhlanganweni we-World Economic Forum eSwitzerland namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi sakhe. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. Ele China lithi ele Melika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuthi lizavikela ele Taiwan ngezikhali alubana lithe lahlaselwa yiChina. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.